sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Hola mugela emoyeni ngomgqibelo mhla ka 28 kuLwezi 2020 ngontungamile inkomo endabeni sethu lamhlanje.
Kusukuchoyo ukuthi into le inkuhlane lo usukhona ezikolo usungenile and usazo spreader.
Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli selikhwelela yaku 275 kulandela ukubhubha komuntu oyedwa kobulawayo izolo.
Nxa sekubotshwa abantu kukhethwa kube sekubotshwa bohlangothi oluthile kulapho kuveza khona ukuthi umthetho kawuhlonitshwa.
Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume obotshwe ngolwesithathu uzaqhubeka evalelwe esitokisini impelaviki yonke kulandela ukwehluleka kukamantshi ukuya emthethwandaba namuhla. Sixoxa labesifazana emaphandleni ngomkhankaso wokulwisana lodlakela ezindlini owe-16 days of activism against gender-based violence. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli likhwelile izolo laya kumakhulu amabili alamachumi ayisikhombisa lanhlanu 275 kulandela ukubhubha komuntu oyedwa kobulawayo. Lokhu kutsho ukuthi inani lasebebulewe ngomkhuhlane lo kuleli dolobho kulinyanga kuphela selifike kumachumi amabili lane 24. Kulaba ngamachumi ayisishiyagalolunye lanye njalo ababanjwe lomkhuhlane izolo. Phakathi kwabantu laba abangamachumi phose amane 39 ngabakubulawayo. Leli dolobho yilo eliqhubeka likhokhela ngenani lababanjwa lomkhuhlane kanye labafayo kulezi nsuku. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus elizweni lonke jikelele selokhu waqhamukayo likhwelela yaku 9714 kwathi inani lasebesilile lona likhwelela yaku 8470. Abalokhe begula bafika phose inkulungwane eyodwa 969. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo ngabagulayo abangu 351 lilandelwa eMathebeleland North yona elabantu abangu 201. IMashonaland West ikuzinga lesithathu labantu abangu 137 ilandelwa iHarare elabantu abaphose bangene kukhulu 99. IMathebeleland South yona ikuzinga lesihlanu lezigulane ezingu 87. Ababalisi bakhala ngokuthi umkhuhlane lo usumemetheka kakhulu ezikolo okuyinto efaka impilo zabo kanye lezabafundi engozini enkulu. Ezinye zalezi zikolo zigoqela eseJohn Talak eNtabazinduna, iMatopo High, iChinoyi High leAnderson Secondary eseGweru. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Into engani iyasimangalisa ukuthi government ithatha isikhathi sakho kungani abaku-accept. Seziziningi izikolo, ngithemba sonke siyakubona emaphephandabeni lalapha kwe-internet ukuthi seziziningi khathi esivinde emashonaland sezikhona. Lezisebenzi kwezinye izikolo lazo sezibanjiwe i-COVID, ezisebe ku-isolation. So esikutshoyo ukuthi into le umkhuhlane lo usukhona ezikolo usungenile and usazo spreada. Sasivele sakukhuluma vele izikolo zingakavulwa kudala khonale khonale sizithi ababalisi labantwana abathestwe izikolo zingakavulwa.
Abanye bathi izikolo kumele zivalwe kanti abanye bathi zingavalwa. Ngokubona kwenu kumele kwenziweni?
Okuqakathekileyo kakhulu singakadecide whether izikolo zivalwe kumbe zingavalwa ukuthi one, uhulumende avume accept ukuthi COVID khona ezikolo and COVID isibambe ababalisi labantwana. Number two, testing of both teachers and pupils should have been done in the past, but since khathesi sokuvele sokonakele sithi ayenziwe ngokuphazima kwenze ukuthi kwaziwa umntwana olayo longelayo. And number three, i-government yethu kumele improve i-infrastructure ngoba khathesi kwenzakala izibhubhu abantwana baningi eklasini khona umthetho we-COVID ukuthi abantwana lesi asibaphunguleni babe balutshwana. I-government make sure ukuthi i-provision of infrastructure structure lokhu obviously songokwa next year njoba bevele bengehlulekile ukulungisa lonyaka, at least bengakulungisisa kuqhatshwa abanye ababalisi abazancedisa ukufundisa kungabi ngabantwana abaningi kuklasi eyodwa bekhangelelwe ngutitsha one. Plus i-government I provide ama-sanitizers, amanzi, all the World Health Organization requirements eyakusuggestayo ukuthi akube lezinto ezinje ezizavikela umkhuhlane we-COVID from spreading.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana ngohlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Umeya weHarare uMnumzana Jacob Mafume uzaqhubeka efalelwe esitokisini impelaviki yonke kulandela ukwehluleka kukamantshi ukuya emthethwandaba namuhla lapho abemele ethule khona isinqumo sakhe phezu kwesicelo sikaMafume esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail. Umantshi ohluza lolu daba ubethembise izolo ukuthi uza kwethula isinqumo sakhe namuhla. Kodwa iqwetha likaMafume uMnumzana Tonderai Batasara utshele iStudio 7 ukuthi bamangele sebetshelwa ukuthi umantshi lo ubengabuyanga emsebenzini namuhla. Ngokunjalo uthi sebezaphindela njalo enkantolo ngomvulo. UMafume ubotshwe ngolwesithathu esetheswa icala lenkohlakalo elisukela kudaba lokuthengiselwa kukadadewabo isitanda ngumasipala. Ibandla lakhe le-MDC Alliance lithi lokhu yikuhlukuluzwa okusegcekeni. Kodwa iZanu PF ithi uhulumende ulwisa inkohlakalo. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Ngabe kuthiwa kubotshwa wonke umuntu kungakhathalekileyo ibandla lakhe athonisiswe ngendlela esemthethweni agwetshwe ngobufakazi obuhloniphekileyo obuhlonipha amalungelo abantu, ngabe kakulansolo zona lezo eziphakanyiswa yi-MDC Alliance? Kodwa i-Alliance isola ngoba kubotshwa abantu be-Alliance abezanu PF beyekelwa, kuhlukunyezwa abantu be-Alliance abezanu PF beyekelwa, kuhlukunyezwa abantu be-opposition abezanu PF beyekelwa. Kudala kusenzakala ububi bekhona lapho bakhona kuyonakala izitanda ziyathengiswa ngendlela engafanelanga. Yebo kambe abantu ababe bebusa abantu kulokhu government, kunational government, kumele bungakhathali ukuthi ngabezanu PF noma ngabe opposition, baziphathe ngendlela efaneleyo, baziphathe ngendlela esemthethweni, bahloniphe amalungelo abantu, bangajontshela abantu. Kodwa ke nxa sekubotshwa abantu kukhethwa kube sekubotshwa bohlangothi oluthile, kulapho kuveza khona ukuthi umthetho kawuhlonitshwa. Kodwa kuyikuhlukuluza, kuhlukuluzwa abantu be-opposition, kuvikelwa abantu bezanu PF.
Yebo, iMDC ithi ukuhlukuluzwa, kodwa iZanu PF ithi ikulondolozwa kumthetho, ithi abenza inkohlakalo kumele bebotshwe. Ngisho labo abezanu PF bathi bakhona abaningi asebebotshiwe.
Lokho esikubonayo yikuhlukuluzwa okusegcekeni, yikungahlonipha amalungelo abantu, yikungahlonipha umthetho. Yilokho kuthiwa kakula rule of law. Nxa ngabe umthetho ukhona wona umele ulandelwe ngalesi sikhathi sikubonayo ukuthi umthetho kaulandelwa kulandelelwa abantu be opposition ibaba bochwayo ibaba thwaliswa nzima abangene bangaphi bail njengobona nje umantsi eboda elizwe lonke siya lapha thanda khona abantu uJacob Mafume labanye abanjengaye bese stokisini into engalandela umthetho le into ephula umthetho into ephula amalungelo abantu bangamangaleke kusasa nxa ngabe izijezo zenotho ziqhubeka ngokuba yikho lokho okusolwa ngamazwi amaningi ukuthi angeke uphathe abantu bezibabho ngalindlela abantu kumele bavikelwe ngumthetho baphiwe ibail bathoniswe ngendlela efaneleyo ngokusemthethweni hayi ukubahlukuluza ngalindlela
umnumzana efidlela ncube ucubungula ezombusaswe
lamlela ndwandwe lamlela 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 mshweshwe
lamlela nampawa fowembula
kweze maphandleni abesifazana abanengi bathi bebethwele amagabha avuzayo lonyaka ngenxa yokuhlukuluzwa ngabesilisa ezindlini i-domestic violence kulandela ukuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-COVID-19 uAlbert Ncube uyalandisa
ukukhala kwabesifazana laba kuza ngesikhathi amazwe omhlaba jikelele agoqelele eZimbabwe ephakathi komkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana ezindlini owe-16 days of activism against gender-based violence. Lanxa abadala besithi nduka yakhe muzi omama baxoxe lalo umsakazo bathi kukhale kakhulu kweminimizi ngesikhathi se-lockdown bathi imbangela yokuxabana obekugcina kusiba khona ngoba izimuli bezihleli ndawonye okwesikhathi eside ngitsho la malungu omndeni avele ngaboni ngaso linye kugcine kusiba lokufuthelana okukhulu. Ngitsho lomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uyakufakaza ukuthi ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulwisana lokumemetheka kwe-coronavirus kube lokuqonga kwezehlakalo zokuhlukunyezwa kwabesifazana lamantombazana emhlabeni jikelele. Unkosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi seMantanamombe eKwanda South uthi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 lonyaka kumemethekise udlame emakhaya.
Umama lo baba kunye labantwana kumbe ngithi imuli bebevuka bethe gwaqa khona kungumnyaka wonalo owendlala. So indlala ilomthelela omubi ngoba umntu lomunye uyabe ezondile.
Esine njalo isakhamuzi seMantanamombe unkosikazi Precious Mashila uthi okudanisayo ukuthi ukuhlukuluzwa kumbe ukutshaywa kwabesifazana emaphandleni kuthatha njengesiko.
Uzokuthiwa lisiko kulo lo mkakho nxa kukhulunywa ukuthi hhayi vele kuyatholakala imizi njalo akula mzo ongathunqa intuthu.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi ingalo yomthetho ifinyelele lasemaphandleni.
Siye kugatsha lwezitherapi bafike bakhulume labo umama babatshele amalungelo abo behlangene labo babo baba bazwisise.
Udaba lokuncitshana ucansi emakamelweni ngolunye oludala ingxabano emndenini kuthi unkosazana Khamukelo Ndlovu oyemhalipe.
Kwesinye isikhathi kungayenzakala ukuthi nxa isemacansini umama yale ubaba amfosi yilo udlame lolwana kumbe ukuhlukumezwa.
Isakhamuzi sebuvuma unkosazana Siphathisiwe Ncube uthi imithetho kumele iphathe ubaba abahlukuluza omama lamantombazana ngesandla esilukhuni ukuze umkhuba lo phele eZimbabwe.
Ukuhlukuluzwa kuyinto ebuhlungu kakhulu engeke simelane layo. Kubuhlungu kakhulu uthola ukuthi umuntu ehlukuluzwe phambi kwabantwana, hayi into ebuhlungu leyo.
Umnumzana Ntutu Onyathi oyisakhamuzi seManama uthi kuze izimuli zihlale ngokuthula obaba kumele behlale bekwazi ukuthi koniwa ngomlomo kulungiswe ngomlomo.
Kuyadingeka ukuthi sihloniphaneni sibonisaneni sakhisaneni ngokuthula langokubekezelelana lapha emakhaya.
Umphathi Ntambo obona ngendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni ekhuluma kuleviki uthe kungumlando wakho wonke umuntu ukulwisana lodlakela lolu lona athi lutholakala kunxa zonke zempilo eziguqela ezindlini emsebenzini lakwezinye iindawo ezishiyeneyo. Umkhankaso walonyaka we-16 days of activism against gender-based violence osungulwe mhlaka-25 kulinyanga njalo siyaphela mhlaka-10 ngenyanga ezayo uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Orange the World, Fund, Respect, Prevent, Collect. ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda Albert Ncube.
Siyabonga Albert, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje lwendaba eziphathelane labesifazane. Igama lami nguPraxedes Jeremiah, ngimele uStandekile Mhlanga. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje silomeli wePhumula South edalele ePhalamende unkosikazi Sichelesile Mahlangu ochasisa kabanzi ngomkhankaso osungulwe mhla ka 25 owe 16 days of activism against gender based violence.
Mhlaka 25 silonjile, we painted Harare orange, everyone wayigqoke orange. Ekuyilontsheni kwethu kanse from ikakhulu omama bayahlukumezeka emsebenzini. So silama-programs ezithi okwakhathe sesine-petition enye esayiphushayo ukuthi ingene eParliament ekhangele ukuthi omama baya-abhuzwa esikhathini sokuqathela imisebenzi or bapromothwe laphana emsebenzini. Sizabhoda layo sizama-views abantu, then labo umsasa project bazabe bebuya labo befundiswa mama amalungelo abo ukuthi izinga mama engafuni emaqansini ulelungelo elicondele ukuyaluka emaqansini. Esikhathini esiningi ubaba o-abusive kula ukuthi mama izinga esikhathini efuna ukungena la emaqansini, but abazali bazamtshela ukuthi umama ulakhuka zivike la yake athini, not ukuthi sezahlala athini ngenyanga zonke. Hayi, sithola khona futhi abanye obaba baya besifuna izinga mama esikhathini angena la emaqansini ngela nxa ithanda ukubeletha umntwana engawintaba kumbe engamungela esikhathini ubaba yabesefuna ukuthi baqalisa injalo. So sikabalaza inhla zokwafundisa omama ukuthi balakho ukuthi ngendlela epolite not ngendlela leyani yokulwa laye ngichazele ukuba ukuthi hayi bakokunje kuya kungaseyikho okunye kwangikhona yikho okufuna zokukhoza izinto ezinjengabo-cancer.
Ebandleni lenu-ke liba le nhlelo yini eziphathelane lamakhosikazi awebandla?
Sikhuluma kundlela beselupani national yethu owabomama ikhuluma ngaye i-gender violence, but ingase singena endabeni zakhonapho sikuthi asibi labomama kuphela, silabomama nyana ngoba bakhona abanye ababangabomama bebancane. Nami ngimbe ngikhayele evike ezayo ngabe ngisala e-Robertson St Peters bengisengisiza ngapha-ke emathown.
Udaba lolo olokuthi abantwana bayendiswa bese bancane kuludubo olungakanani eselilubonile lina njengamalunga edalela eParliament?
Kuludubo olukhulu kakhulu cause yikho lapho kuthiwa khona abantwana abancane besehluleka ukubeletha, ethina umntwana ngosuka lama-complications besethiwa ngumntwana ngoba ehlulekile ukuphusha ngendaba zazenenza ukuthi abadala bangabona sokumzimela ukuthi afundise umntwana sesebona ungcono ayepleda ngayo ukuthi hayi umntwana kahambe ayenda kobani. Siyaqhumusela kakhulu ukuthi abantwana abafike esitejini sokuthi sebevuthiwe sebelungele ukuthi bayende nothi ukuthi bayendise abantwana abancane, ngoba siyakuthole kumavele nasibhoda kwezinye indawo especially lapho kulindelwa khona abantwana. Uyabona umntwana omncane ole-age ye-13 years, 14 years, 15 years, u-20
edalele ePhalamende lapho elikhona. Sibone abanye bekhonona ngokuthi amalunga awesifazane ayahlukunyezwa khonapho edale ngamalunga awesilisa. Lunganani lolu dumo?
Ziyatholakala sibili ukuthi abesifazane njalo kufuna sokusenza abantu besifazane kube nzima ukuthi umuntu adibhethe ngendaba yokuthi abekwazi ukuthi ngiqala ukuthi ngiyadibhetha abantu besilisa ozaqalisa ukuthi bangithole.
Kunzima okungakanani ukuthi uze uphakame njengomama ungene lawe kwezombusazwe?
Kulokunye okuthi nxa uvele uzimisele ngento yakho uyaku-ignora. Yebo, kungakusela phansi, but nxa uvele ukwazi ukuthi le aim yakho yokuthi ngifuna ukuya mna lapha, ungazi ungani ukhubekile, but thangamasinyane enhliziyweni kubhonde ukwazi ukuthi wena i-aim yakho ingathi. Ngoba eqinisweni singakuvumela vele ungagcina omama abaningi sehlule laubangeni kwezempukazi ngendaba zokuthi ingabe funa ukushisela vele phansi baku-attracta ngezinto ezinjengazenezo, kodwa ungazitela ukuthi even bangaze bathethile manyaba ithinowa ngamuva onisuya lapho engisinga khona.
Lapho-ke belilalele ingxoxo esiyenze lo nkosikazi Sichelesile Mahlangu ongumeli wePhumula South edalele ePhalamende. Olivalelisayo okwamanje nguPraxedes Jeremiah.
Siyabonga Praxedi siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosazana Deborah Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa ezidaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gandhi, thanda ukubingelela mbingelela lo mphakathi wonke. Amabhanga akala mali, imali itholakala kubo siphatheleni la kuzukho. Isituation yemali eZimbabwe esideteriorate okuzwisa ubuhlungu. Nxa umuntu olebhizimisi ebhenka imali yakhe eseyifuna ebhenki, ngeviki uphiwa only 1,000. E-1,000 leyo iyisilinganiso lokuthi yi-10 USA. Imali leyo uyiphiwa kanye ngeviki. So nxa iphiwe ngomvulo uzamelela omunye umvulo. So kulusizi kakhulu eZimbabwe nxa kusiba le-situation enjalo yokuthi abantu abalamabhizinisi kabasenelisi ukuthi beqhubekele phambili ngamabhizinisi abo nxa kuwukuthi bayabhenka. Abantu sebeze begcina bengahambisi imali zabo emabhenki. Ngihle ngikhulume lokuthi imali emabhenki kubanjwa imali eziningi kakhulu. Nxa singazekelisa ngebhenki e-post office eyimali yabokhulu labogogo, nxa izabamba ibhenki imali engange-275 a month. Nxa kumele uphiwe i-1,000 kusho ukuthi sule -275. So umuntu ongangokhulu oyabe gadile vele lupane vele cholotshwe vele kezi, kusuka kube nzima ngoba le mali yangkhona yena le azayithola kayenelisi ukuthi ebuyele ekhaya. Wesike thina bamabhizinisi vele i-1,000 awukwanisi ukuhoda, plus uyatusa ufike ebhenki uthole kubanjiwe imali engangayona leyo ayisenelisi even le-1,000 yokuthi uyayihoda.
Wona amalunga enhlanganiso yenu athola yini uncedo esezwa kuthiwa uhulumende uzanikeza abantu abamabhizinisi amancane abagoqela lani?
Ngingathi 3/4 of abantu bayithola, kuyikuthi beyitholile leyo mali bagcina bethola ama-600 bond angena ku-1 wallet. But uhlupho lwangikhona ngelokuthi imali leyo ingena ku-1 wallet, nxa ususiya uyikhoveta ukuthi kumbeni ukwanisa ukuthi uyisebenzise sokule khadi elithengiswayo futhi kwe-net 1 li-100 bond. So at the end of the day nxa ususiyayithatha kusho ukuthi ekugcineni instead of ukuthi uthathe $600 wena usuthatha $500 ngoba kuzaba le mali liyane ekhadi. Ekhadi kuthiwa yilo lokuthi uye swayipha ezitolo. So singananzelela futhi le mthetho yekhona le-RBZ ukuthi nxa uswayipha imali kuba le percent ephumayo. At the end of the day ukhanya vele imali liyana iyabuyela ku-0 ngoba ungathenga into uswayiphe maybe bayathatha maybe about $20 to $25. So at the end of the day imali yangkhona abakhulumayo nalaba abazisebenzayo ngezandla kugcina imali yangkhona vele engasasizanga lutho. So nje besilesicelo sokuthi ngawe uhulumende plus wayekhulumile ukuthi imali leyo izabe ikhava i-COVID time, so icine ibuyi once off payment. So singazi ukuthi uhulumende ikhona yini enyaza iphosela kumbeni vele sihle yafakwa yama khonapho. So simi sivula amehlo kasekwazi ngoba even noma eseyifaka uhulumende kazange ebe lelizwi elokuthi imali le izaba banjani, siyithola kangaki. Nxa sinanzelela with equivalent to ama teachers ukuthi bona bahle batshela ukuthi hayi ama teacher izabe ingena RTGS from this time up to this time, thina yapho ngoba i once off akula le lokuthi sitshelwe futhi ukuthi from here sisuka lapha siya ngapi, ngoba really i 600 bond kayisathengi lutho. Ngibe sengithi ngithi thina as BVTA hayi ama amalunga ethu sibili haye abaningi kuba ngone bayithola kodwa udubo yilona lololo ukuthi sekumele kutshintshwe futhi from efonini ingene ekhadini which is very expensive
lo ke bekungunkosazana Debra Mkasa ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
Siyabonga Chris. Siziqhubeke ezosuku ngodaba lokuzilibazisa oleqembu ledinga enmakhuba boys lona eselethu leidlalade lesibili elilesihloko esithi lengoma. Leli qembu litabuka eTsholotsho kodwa licula likwele South Africa. Kokeli waleli qembu udinga
ngibonge njalo ithuba elinikeza lona udinga and makhuba boys iqembu eliphuma le eTsholotsho endaweni yasenata njengoba ngangithembisile futhi asekuqaleni ngesikhathi ngethula idlalade lami lokuqala ukuthi nzeza nalo elinye selikhona isayaphambili makhuba boys libambe kanjalo siyabonga uxhaso lwenu
idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi izihlobo imali uthando iminyaka ophezulu kanye lethi ngizovuma Ukuthenga idlalade litholakala ngapi?
Ngiyatholakala enambeni yami 0627897475. Uyasho ukuthi ukuphi nendawo and then mina ngiza kuthumelela ama-CD lapho yabukhona.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Kubalandeli engakusho ukuthi ngiyabonga. Cela linisapote njengoba lalikwenzile last year kumnyaka odlulile. Lakuleli CD sengizenalo ngiyalicela sihlobo zami. Siyazidinga izandla zenu. Ngiyabonga kakhulu. Iphephe phela ku-corona.
Uphuma ke enkundleni udinga enmakhuba boys ngale.
Nasindawo madoda. Yala babantu abadlisa ngephayini bempilweni madoda. Bejika lapho yasukela ipoti enduneni madoda. Ithi zazela mathupha mina.
Dinga and Makuba boys beqiba ke uhlelo lwethu singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli selikhwelela yaku 275 kulandela ukubhubha koyedwa kobulawayo izolo. Umeya weHarare uMnumzana Jacob Mafume obotshwe ngolwesithathu uzaqhubeka evalelwe esitokisini impelaviki yonke kulandela ukwehluleka kukamantshi ukuya emthethwandaba namuhla. Kwanele Mtwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa ngo 7:30 na Oliver Lelisayo.